umkhonomi kawungeke wakhula udiliza okunye usakha okunye. Umkhonomi ukhula ngokuthi kwakhiwe yonke into ngokuqondileyo. Ngikhangeleke kulezi zokuthi i-agriculture athe kuyathuthuka. Kuyisimanga esimangalisayo ukuthi uhulumende angaba le theory yokuthi i-agriculture iyathuthuka, bona abantu belamba kangaka. I-agriculture phela yiyo efida uzulu wonke eZimbabwe. Nxa abantu silokhu sibona belamba ngoba kathethi uhulumende ofana nayo ukhiphe umbiko wokuthi abantu okufanele banikwe ukudla ba more than 1.8 million. Nxa be more than 1.8 million yiziphi eze-agriculture ezithuthuka yena esehluleka ukuthi afide abantu bakhe eZimbabwe. So yikho ngisho ukuthi ungakukhangela ngaleyo ndlela, into ekhulunywa ngumthuli itshengisa ukuthi ukhuluma i-theory, kakhulumi into e-practical ebambekayo eku-ground. Khangela ke ezemali, imali yona leyo nxa kuyukuthi ezenjiwayo sezithuthuka, kufanele ukuthi phela sibone kubuya imali evela ngaphandle kwamanye amazwe, ngoba phela ezenjiwayo zonke 99% ezinto ezenjiwayo zithengiswa ngaphandle kwamazwe. So nxa kulokuntuthuko kufanele sibone le mali ithuthuka emabhanga, sibone le mali isuka ezitridini. Phela nxa imali ithengiswe ngaphandle kwelizwe ngokusemthethweni, kufanele ukuthi ibuye ebhenki ngokusemthethweni. Kodwa imali esiyibona yangaphandle kwelizwe siyibona ezitaladeni, okukhombisa ukuthi lokho okukhulunywayo ukuthi kulokuthuthuka kwezokwenjiwa akusiloqiniso, yi-theory nje. Ngiyamzwela ke okancube umthuli ngoba ufice ugade impisi. Nxa esegade impisi kufanele ukuthi akhale njengempisi, kakula nto angayenza. So khonokho ke kuzamgcwalisa nzibo ngoba isikhathi siyahamba, iminyaka iyahamba, njalo esikubonayo on the ground abantu bakhala nsuku zonke. Ungaya emadrobheni bayakhala kakula manzi, uye emadrobheni bayakhala kula msebenzi akula kudla, abantwana bayahawula bayaxotshwa ezikolo. Emakhaya khona kangikhulumi kuwe. Pho lokho abakutshoyo ukuthi kuyathuthuka, kuthuthuka ngaphi? Kumbe enxenye kuthuthuka emaphutsheni abo kuphela.
Uthi njalo izikwelete zeZimbabwe sezifika phose ku-20 billion. Akutshoni kumphakathi weZimbabwe isikwelete sonke singaka?
Kutsho ukuthi khona khonokho abakutshoyo ukuthi into ziyathuthuka kakusiloqiniso, ngoba bahamba bayethatha imali ebhanga e-reserve bank, kumbe bahambe bayeboleka imali ngaphandle kwamanye amazwe, bese bebuya le mali leyana bese betshela abantu ukuthi kulokuthuthuka kwezomnotho, bona behambe babo boleka imali. Kufanana lo baba lapha ekhaya ohamba aye ukuthi hayi, mina ngiyasebenza abantu abami, yani liyabona zonke inyanga ngiyalithengela ukudla, kodwa usuthi uyakhangela ufuca ukuthi athi uyakusebenza kakukhanyi, kodwa uhamba esiyaboleka imali zabantu zabanye abantu emzini, lize libone ngabantu sebezemhlasela befuna imali zabo. So kuyafanana lokho okwenziwa nguhulumende, ngoba usuka angathatha yona le imali ayithathe khonapha emabhanga eZimbabwe aphinde ayithathe kwamanye amazwe, lokho selokudlelana laye. Kanye la sikweletu sakudala ese-IMF le-World Bank silokhu sikhona phela sikabhadwala. So khonokhuyana kuyatshengisa ukuthi khona into esiyikhulumayo lento esiyenzayo kakuhambelani, ngoba sikhuluma ngemali zezikweletu ngese sisithi umnotho uyathuthuka.